endabeni zethu lamhlanje lilokhithi Dube. Kuqhubekela phambili ukulwisana kubandla le-MTCT kulandela ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhokele ibandla leli umnumzana Morgan Tsvangirai aze aphenduke ekhaya. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma edaleni lephalamende kule Botswana ngeviki ezayo. Kwenziwa umhlangano wentatheli zindaba zesifazana kobulawayo olenjongo yokuzithuthukisa. UMathinda Ndlovu, umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders, uthi kumele adinge abagadli njengoba kukhanya engani okwamanje babuthundu. Kulajok lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngabaculi besifazana. Thumelani imilayezelo yenu WhatsApp kunombolo yethu ethi 001 202 465 0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Lingakuthwa lezi ndaba lezinye kustudio 7 ngoba past 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930 15580 laku 6080 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook ku-VOA Ndebele.